kumele sidinge indlela ezokuthi umnotho wethu usebenze ukuthi silungise izinto lapha eZimbabwe, hatshi ukuthenga phandle kwelizwe njengalokho esikwenzayo khathesi. Lokho kungenza ukuthi ezinye izimali zigcinakale lapha, kodwa into ezinjenge-externalization nxa into ezepolitiki zingamanga kuhle, abantu baye besaba ukuthi bagcine izimali zabo phakathi kwelizwe. So kumele uhulumende abekwazi ukuthi into ezepolitics kumbe ezombangazo lazo zenza ukuthi abantu babesaba ukuthi nxa izimali zethu zingabanjwa lapha ngohulumende bazahluleka uzithola, kumbe kungenzakala sibili ukuthi amadola wonke akhonzeto ukuba ngama-yuan nokunye okusabisayo. Abantu sebene-experience yokuthi amazimdola abo kasatsho lutho khathesi. So kumele uhulumende abuyise esingathi ngama-confidence boosting measures okuthi abantu babe neqiniso sibili ukuthi izimali zabo ngeke zathathwa ngohulumende kungela compensation.
Uthi njalo uMangushka kumele kusungulwe njalo imithethwandaba ekhangelane lokuchaphazwa kwemali esingathi ngama-economic crimes courts. Uthini wena ngaleli nyathelo?
Inyathelo lelo sike sakhuluma ngalo eminyakeni ezayo nxa lisakhumbula. So kungenzakala sibele ukuthi linyathelo esingathi inyathelo elizaba lengqobela phambili, kodwa abantu abachaphaza izimali abaningi bangikhona bakuma-parastatal angiboni uhulumende waseZimbabwe e-prepared ukuthi aphangise ukuthi athathe laba bantu abafake emthethwandaba, ngoba ukunye ukuchaphaza kwangikhona kubenefithi iZanu-PF kathesi.